Amanye amalunga ezapho athu nkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso leyo kodwa wazaba mkhetha ngengqondo esebenza igama likayise umuyi Joshua Mqabu wenkomo owasungula ibandla lezaphu. Omunye wabo ngumnumzana Matthew Bhubesi yena ekuzaphu National Executive Committee.
Into futhi esuke imangalise kwasibangilizwe seyi-opposition president wezaphu kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe yena phela kazange abe ngupresident welizwe. Wayengupresident welizwe nguyise so ke tezena bamlindelene endlini yakhe lindwa ngamapolisi estate yena i-opposition ukuthi i-oppose uhulumente. So mina ngale ndlela kuyangidoubtisa ukuthi usibangilizwe kuthiwe opposition ngezinye indlela abantu kabavula amehlo babone bananzelela ukuthi lapha sidlalwa i-dog style esegcekeni.
Unkosikazi Rita Malanga inkokheli kwabesifazana bebandla lezaphu uthi ngeke ebekele izaphu isifa.
President kangiyifunile lo SU wakhe kabahambi ngoba abazange akugabi but bazodiliza thina sihlengoma ethi izaphu kwayiso zibulawe ngoba sikhona sikhona ukuthi ayiso zifika kuphume bona kungwanana ufunze usibangilizwe into engekhoyo usibangilizwe kazi lithi umntakamlimo kazi lutho wehluleka lokukhuluma ubona zamkhulumele ekufeni umbayi wesile athi khona khona upresident uyagula kasoza kwansi ukulikhulumuza libingele emangcwabeni asukuma khulume kodwa kasenguvice president ekhona manje kasengumsebenzi wakhe ngwani.
Omunye obebhikisha ukuthi unkomo akhithwe ngunkosazana Catherine Ncube odabuka esiqintini selubhane.
Sathi sifika eCatherine sathola ukuthi kulabantu ababebhasiwe ababebuyile. Ngabuza mina ukuthi laba bantu laba bavela ngaphi ngoba elubhane is very difficult ukuthi umthole umuntu okhuluma isiShona. Abantu abana bagcina sebedimanda izinkwa ukuthi dawanenzara tavira kare takagara panapa ivivela ngaphi bathi satorwa kublula kuni thina vela simfuni mina njengama ngifuna ukukhuluma amanga mina izapho irevive yimi ibe ngingomunye wabantu abarevive izapho angimfuni.
Amalunga amaningi ebandla lezaphu axotshwa amanye akhithwa ezikhundleni ngumongameli wezaphu omutsha okuyinto ekhathaza ezinye iy'nkokheli zaleli bandla. Unkosazana Live Nethuma inkokheli kuleli bandla ngobulawayo
phela ndaba Mpopho ma district secretary mina into engani ayimphathi kakhulu kuzaphu okwakhathesi kudala kuzaphu ensukwini ezidluleyo izaphu kade imnandi sikholisa kodwa kathesi kuzaphu akusela kuphumula ngoba sonke sikhathi sabe sikhala ngabantu abaxotshiweyo sicela kungabi lokuxotshana kuzaphu.
Esebeleni semathoeleni south bakhona laba bathi umongameli wezaphu abamfuni ngoba udabula izaphu phakathi. Unkosikazi Tendai Isibanda uthi uzwa ubuhlungu
vele ma sidivided sizasebenza njani ma vele singazange sabambana vele akula lapho esizaya khona kwaye kanti kwehlulani kanti ukuthi sibanjaniswe. Inkokheli lakho ma isehluleka uyayekela ma ukukwehlula chiya ngoba ngathi sithina izaphu iyiphathe esiyithembileyo iyo besiyifuna ukuthi sifele kiyo labantwana bethu sibachiye bekiyo kodwa manje ma isisenze nje so akukhanyi ifuture yayo ukuthi iyangathi. So mina ngikhala ngenkokheli ukuthi hayi ziyehlulekile vele ziyehluleka kuthembisi lokuthi zizagwanisa ngoba ungabona umuntu esehluleke seze sebona ukungcono ukuxotsha umuntu futhi vele kalaplani.
Ngempela viki amalunga ebandla leli angena ngenkani emafisini ezaphu ngesikhathi unkomo nabanye bakhe besemhlanganweni. Unkomo nabanye bakhe bazivalela kuleyo ndawo waze wangenela amapholisa. Umongameli waleli bandla umnumzana Sibangaliso Nkomo uchaza ngodlame olwaba khona
impela viki leyo ephelileyo kule mihlangano yalelelo ilokhuzeni ukuthi i-National Executive Council the National People's Council zilandelana namalanga. Ngelanga lokuqala-ke sabona-ke sekela abantu abazobhikitsha phandle bethwele amagwariba abhalwe ukuthi usecretary general lo president kumele baphume enhlanganisweni. Hhayi kwabanike-ke nomsindo kwampana emahhofisini yethu kwaze wabuya abomthetho izapho ayisoze imiswe ngomsindo omuntu oyedwa.
Unkomo uthi izitha zakhe ezidala udlephana kuleli bandla zisithi ngalasikhathi eside kuzaphu ngakho kamelanga aphathe.
Ngithe mina ngikhankasela ukuba ngumongameli wezaphu ngakwenza kwabasobala ngakukhuluma njalo nje lapho ebengihamba khona ezigabeni ukuthi izaphu ngizayikhipha ezikhwameni zabantu ngiyibisele ebantwini kubanikazi. Yikho libone mhla wekhongolo siyakhetha kubukhokheli bezaphu kube lokubangiswa kube lokuthathelana enkantolo ukuthi kuyemiswa e-Congress. Izaphu yayisiyenze isiqinisekiso sokuthi mina ngililunga elipheleleyo lezaphu.
Amanye amalunga alinhlanganiso waphanyeke udaba lolu emthethondaba ecela ukuthi kwenziwe isinqumo sokususa unkomo esikhundleni sikamongameli webandla lezaphu. Udaba lwakhona alukathethwa kodwa unkomo uthi ngayindawo. Ngiyimele 7 kobulawayo igabula ngezathisa. Banda.